ludaba oludanisa kakhulu lolu ukuthi amapolisa amele ukuthi ebevikela abantu yiwo achaya abantu ngoba omama labana bachaya kabuhlungu kakhulu. Kimi kungikhumbuza ngesikhathi se-ground ngoba ngesikhathi se-ground yikho owawuthola abantu bechaywe kabuhlungu kangakana kungalalapho abangabika khona. But sesikubona again ngo-2020 abantu bechaywa beyalelwa ukuyaripota beyalelwa ukuthi beyedinga uncedo emtholampilo. So ukuyadanisa ukuthi ngo-2020 ungaba le mpolisa ongumfana omncane obvious abafana abangamapolisa laba ngabantu abazala ngabo 88 kumbe 90 or even ngama-2000 ozachaywa umuntu ngo-esithi ngobalindebele. Akula reason ukuthi bachayelwane ngoba usizwa ukuqala wachaywa wacela indlela ukudlula amapolisa ayegcwele emgwaqweni wathi ngicela ukudlula. Umpolisa ke waphenduka wamshaya wabulala ifoni yakhe wasebuyela njalo esithi hayi but impolisa laphana nto yonja wabulala ifoni yami. Yiko ke lapho ukuchaya kwabo lo sisi wakhona kuthiwa bayazenzisa vele amandebele azenzisa acabanga ukuthi mahle, you know, all those kind of things. So mbona ngani it's very unfortunate ukuthi singabe siloku sithola amapolisa akhuluma nge-tribalism akhuluma ukuthi wena ulishona wena ulindebele ebesechaya umuntu ngoba lindebele ngoba vele amandebele alenkani. Mbona ngani nxa i-police force yona nxa ingakukhanyelisisi khonoko nxa abona amakhulu bamapolisa bengayilungisisi indaba leyi izahlupha ngokuya kwesikhathi.
Vangaki abanye asebeze phambili baxhumana lawe?
Ye bakhona abantu sebebaningi sibini namhlanje kufonewe phose abantu abangabe bane ababili abase-Country Park omunye usemagwegwe I think ababili labo basemagwegwe bekhala ngokuthi bachaywa kakhulu ngamapolisa omunye wachaywa la esiyazidengela isinkwa kungelanto ayenzileyo omunye wachaywa ngoba kuthiwa kala maski wasesithi hayi maskini layo kodwa sesikhwameni walaliswa phansi wachaywa omunye umama wachaywa engumdlezane eleviki ebelethile wachaywa walimala wahamba emapoliseni ukuthi ecela incwadi ukuthi ehambe ethola esibhedlela njengoba kwakuyi-lockdown amapolisa ayala ukumnika leyo ncwadi. Ngiyethemba baningi abantu abachaya ngamapolisa kodwa bayesaba ukuthi bebuye bezokhuluma. Yikho nje ngikhuthaza wonke umuntu ongaba wachaya lipolisa ukuthi geze phambili eripota icala lakhona sililandelele sibone ukuthi liyaphelela ngaphi.